Linkuthazo yenziwa ngabe community health workers besebenzelana lezakhamizi lohulumende weMelika ekumelaneni lokumemetheka kweCOVID-19 kuhlanganisa logatsha lwezempila kahle. UMatron Mathonsi wesibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njoba silomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccinations nationwide, thina indlebe zihlala ziphansi silindele imikhankaso le micimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababesethule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo. Siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa nokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathonsi ukhuthaza abantu ukuba behlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
So far sesizuza abantu abangafika 28. Lokho sibabona bethonta, siyacela sibili ukuthi bebe besondela kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi singafika yona u-20 kodwa hhayi abantu babuya sibili. Abaningi nje basibe batshaywa ikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hhayi isikhathi sonke bahambe bethwele ngoba lapho abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijime babuya lawo. Lokho sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hhayi sizabadola. Besicela nxa kusenza bebelokho bekhunjuzwa besona.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathonsi uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Amahayihayi abogogo siwakhangela. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines alama-time ama-shelf lives. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcine se-expire. Njalo sikhayelane lomkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwani namhla kusenze sabala konani umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistebhi kakhulu asingene ngomkhankaso kuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi lingasondeleka esibhedlela kumbe ngesuku ezibuyayo sizakulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethuswe Ndlovu ongomunye osebenza kungelambadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Workers uthi bahamba befundisa abantu nge-COVID-19 lezigubhu giya emakhaya.
Ngiyabonga uhlelo lwethu under Ministry of Health. Just ngama-Community Health Workers sisebenza ukube sincedisa izigulane ekhaya nokuthi nxa kule-parasite, i-paracetamol yamaphilisi umuntu engakafinyeleli ukufika esibhedlela, siyamsiza simlathisa amaphilisi lawana ukuze efika esibhedlela engumuntu onjani ophephile kwalolu mkhuhlane. Sikhangelele lokuthi ama-bandages kulaba ababelimele siyababhanditsha. Sikhangelela lama-defaulters e-HIV siyabasiza kumaphilisi. Bese sisithi ku-community kwamfana singena kwezehealth and hygiene. Siyancedisa abantu ekwakheni ama-toilet lawozigubhu giya for ukuthi si-prevention ye-COVID. I-COVID ingathi isikhumanise kakhulu ikakhulu ebantwaneni bengasayi esikolo. Abantwana bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasahuyela ngendlela yangkhona esasiphila ngayo kakhulu. Ingathi sebesi-abuser lanxathi nabadala siba-abuser but bona sebesi-abuse.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-Community Health Workers uchasisa ngomsebenzi wabo.
Siyanceda esigabeni sami ngokuthi ngiyakwanisa ukuthi thina sithatha information esibhedlela sizoyiletha ezakhamizini. Mina ngu-Community Health Worker. Sinceda abantu ngokuthi njengakhathi zesikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi benze ozigubhugiya, siyaweya ama-under 5, siyahambela lezigulane.
Unkosikazi Sinini Khanye osuka eMakhasa Village uthi isikhathi esiningi ukhuthaza abantu ukugeza izandla lokugqoka ama-mask.
kunasuwa umakasa village kana lapha wa 10 seven staff ya uhlelo lwesilele staff youth kona lwanceda kakhulu kuprevention ye COVID. Siyafundisa abantu ukuthi bagqoke njani ama masks, benze izibukulia nama social distancing, then nama underpass sebenza ngawo abantwana ukuwea emakhasi aweya konke amamwakhi enxa sibona mpa umntwana neserekhashophi odima senesiyamrithiya esibhedlela.
Okwamanje uhulumende uphakathi kohlelo lwakhe lokuphuma ijumo ukulanda abantu endaweni abakuzo ukubahlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 njalo ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke belandela iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lababanjwa belegciwane leli loba ukubulawa yilo lisehla okwamagama elizweni. Ngimele iStudio 7 isekhezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.